Athengisa ukuthini emgwaqweni kobulawa ugoqela imbida inhlanzi inhlanyelo amatamatisi amakhabe ulude ikhabitshi amabhawuto izigqoko izipenete izipenda mlomo lako konke okufuna uzulu kulabanye njalo abathengisa esifela emlonyeni inyama esitshwala lokunye ugogo Rachel Chabangu ngomunye wathengisa okuthini emgwaqweni edolobheni leli
thengisa amazambane amanzi awomileyo indlubu ezomileyo imfushwa amkhomo konke kholokhu indumba njile mashugabi hhayi ungidalisele kuhle kodwa okukuthi ngathola istoku sokuwota sibi hhayi ngaba ngcono
iningi liyakhala lisithi akula mali kulezi nsuku unkosikazi Jotina Ncube ngomunye wabo
hhayi kunzima kabi lo Disemba lwade simkhangelile hhayi asiphumanga lalutho ngapha lama-farmers layo abanye abasincindezelayo ngoba bayasithengisela izinto labo bephinde bebuye lamaro lawo bezothengisa eceleni kwethu bethengise bona nge-wholesale price
uyakhalala unkosazana velile khabo
akula nto e-right akutshintshanga kutshintshe u-5 ku-4 lapha izinto zinzima izulu liyana kuhle number 1 siyakubongela sisathola amanzi kodwa mnathengisa amagwili asiwatholi kunzima ukuthi siwathole ngoba izulu liyana I think ayabola phansi izulu seline kakhulu
kuminye neemgwaqweni okulabathenga bethengisa impahla abadlephana bebanga abazothenga unkosikazi Ziphiwe Moyo uthi akula ndlela ekhanyayo yokuthengisa impahla emgwaqweni kobulawayo
ngabe icouncil iyasinanzelela ikwanisa ukuthi isenze lokuzindawanyanyana okuncane ithi lapho umuntu ayehleli khona mbabhadale ngelanga ukuze sibe lani le-order cause into evele ngela-order ayiyenzi kayenzi ngoba any muntu uyamthola ehlezi lapho ofuna ukuthengisela khona umthole ehlezi ethi akula ndawo yomuntu la lami ngifuna ukuthengisa ngoba siyabe sifuna ukuphila and njengama-ages ethu esilabantwana basesebancane so yeyi kuyinto enzima kakhulu uyakukhumbula ukuthi kuyakuthi umuntu ubuye bhekhetaren khonapho
umnumzana kenny dube layo othengethengisa emgwaqweni wobulawayo uthi ukugcwala kwabantu ezitaladeni bethengisa kuveza ukuhlupheka kwabo
kuslow because yiviki yokuvula kwezikolo kodwa sikhangelela ukuthi kuza kuphike abaningi emgwaqweni yesibaningi because abantu bahluphekile badinga ukuphika kodwa awuswele
abanye abathenga bethengisa bakhala ngokubhubha kukagogo owayedume kakhulu urose nyathi wayelwela amalungelo abo umngane wakhe unakafarayo uthi akusebenzeki ugogo rose engasekho
kwesinye isikhathi ezongathi sambona kukhulumile mbeuzama usibone ukuthi nafarani zakutshela ngamanzi but konke siyakubeka kunkulunkulu ukuthi unkulunkulu lesizado ngakho kumele sikuvume kokubhate kwakathe sisazobuhlungu
oyifundela okwangumanjinela wendiza mthini ekolitshini le-Middle State University unkosazana Tsitsi Siwela wake wathenga ethengisa impahla okweminyaka emihlanu engakatholi umsebenzi
ngangithengisa emakethi ngasebenza kwesikhathi eside ngithengisa ama-groceries emakethi kwesikhathi eside sizabogokurosi semakethi kodwa ngiyabonga ngoba ngagcina lami kwasasisukenza emgwaqweni ngagcina lami sendenhlanhla ngathola umsebenzi njengomuntu ayele sikolo sakhe ethengisa kosele sikolo hhayi umnyaka omutsha ngawungena-ke kuhle sengisebenza-ke i-airport
umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ukhansela Edwin Ndlovu uthi inani labathenga bethengisa likhuphuka nsuku zonke kobulawayo okwenza kuminyane okwesabekayo
abanye kasibazi ukuthi bavelela ngapha abantu sebesuka kwamanye amadolobho babuye bazohlala bakhempe khonaphana ku-5th Avenue naku-6th Avenue bathengise osokubangela ukuthi ube lengcekeza eningi kakhulu ngoba akula zambuzi akula lapho abagezela khona
inhlanganiso ye-Solidarity Center ibika ukuba kulabantu abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ezibabha bedlula izigidi ezimbili 2.2 million ithi abantu laba bathengisa impahla ebiza phose amabhiliyoni amane US 3.96 billion ngomnyaka ngimelesizo 7 kobulawayo igama lango-Ezra Jesus Bani.